okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 18 lwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu uphakathi kokujabula ukuthi uMongameli Mugabe usezatshiya isikhundla, kodwa uzasuka nini?
Uthi nalaba abamgoqeleyo kade ntshontsha labo bahambe labo bebotshwe njalo.
Umzukulu kaMongameli Mugabe umnumzana Patrick Joao uthi umalume wakhe vele kayindawo. Ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mugabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amaningi.
Igame yethu yepolitiki le, igame yabanamba. So ungabona wena uxotsha abanye, pho uyabusuthi ukudlala yipi imtsoro ngoba imtsoro yakhona at the end of the day iyazifuna iy'ndamba zabantu eziyavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulo msakazo. Inkulungwane zabantu ezigoqela abamabandla ezombusazwe labezinhlanganiso ezizimeleyo batshengisele edolobheni leHarare lakobulawayo lamuhla besithi uMongameli Mugabe kumele asuke embusweni ngokuphangisa kulandela ukugenqulwa kombuso wakhe libutho. UNtungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yithi esakufaka embusweni sesikukhipha manje. Lo yiwo umbiko obuqondiswe kumgabe nguZulu weZimbabwe jikelele ongene ezitaladeni namuhla kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngonsundu, njalo kungelani lokuthi ngowezanu PF, iMDC kumbe yiliphi ibandla. Bakhulume ngazwilinye abantu bakubeka sobala ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi uMugabe asuke esihlalweni. Omunye wabakhulume emhlanganweni weHarare yisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa.
Uthi nalaba abamgoqeleyo kade ntshontsha labo bahambe labo bebotshwe njalo.
Ngisakhumbula futhi ukuthi first lady ayithwe investigate ma crimes akakomita.
Uthi sizacela futhi ukuthi nokresi bemlandelele amacala akhe awenzileyo.
Unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora laye ungene enkundleni ngengoma edumileyo eyayihlatshelwa kakhulu ngesikhathi sempi.
Taura sinetika muruchi irewano wokoutima siinzwisise zakana kamsangano.
We must remember tomorrow.
Utumela sikhumbule kusasa.
Because we want to change our country.
Ngokubana sifuna ukutshintsha ilizwe lethu.
This country is not a dynasty.
Ikhantri lela solo kudlalela.
This country is not for one family.
Leli lizwe asole mulinye.
This country is for all of us.
Ilizwe ngelethu sonke.
It's not for one race.
Aswalo mhlobo munye.
It's not for one tribe.
Aswalo
tribe. It's for Zimbabweans together.
Ngamazwi wonke ebuthene elibumba.
Amazwi kaMonzora agcizelelwe ngunkosikazi Joyce Mujuru, yena owaxotshwa kubandla lezanu PF njalo osengumkhokheli webandla eliphikisayo ele NPP.
Chati uza pano kutambuzika kwenyu.
Okutubisela apha ukuhlupheka kwabantu lina.
Kwathiri kuti ngati unganidzane itese tipedze ngaende ngaende.
Uti siti ngasibuthaneni sonke.
Ngaende
ngaende. Bakambe. Ngaende ngaende.
Upastor Ivan Mawarire lae ute selimchonele umkave.
Toda kutenda mauto edu.
Sulungumonga amasota etu.
Chechipiri.
Okosibiri.
Mugabe ngayende.
Okosibirakampe.
Chechitatu.
Okosibatu.
Chechibange Zimbabwe pamwechete.
Atibambeni lizu enda wone.
Nitati hatichada mnoti hatichatika. Hatichada.
Hatichada.
Upatson Zamarayena ukumbuze uzulu ngokunyamalala komne wabo uita izamara yena onaganelwa ukuthi wabulawa ngohulumende kamugave.
Tine vanhu pakati pedu.
Abantu pakati kwetu.
Vanosanganisira ita izamara.
Vatakaselo ita izamara.
Atiri pakati pedu.
Ongekoyo lapa.
Tiri kuti.
Tichi.
As we go forward.
Joba tikamba.
For our transition to be holistic.
That
is translating pamwe chete.
Awai
maZimbabwe awai.
Abalwa impi yenkululeko abenhlanganiso ye Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Okuyibo abaqoqe ukutshengisela kwanamuhla labo bathe akusabuyelwa emuva. Kusenzakala konke lokhu amahelicopter ebutho ebezula duzane lendlu kamgave. Abaningi bebethatha imifanekiso lamabutho bewabonga ngokukhipha umgabe beqabuza njalo imibhobho nje bengagqize qhakala angani umuntu uqabuza isithandwa sakhe. Abanye ngekade bepolitshela amasotsha izicathulo zawo. Kusasa khona ibandla lezanu PF lithi liza kupha umgabe lomkakhe uGrace incwadi zokubaxotsha kuleli bandla. Kodwa akwaziwa ukuthi uza kwamukela na lokhu umgabe ngoba evikwa esithi ofuna ukumbulala kambulale yena kayindawo.
Kunjalo nje umzukulu kamongameli Mgabe umnumzana Patrick Zwawo uthi umalume wakhe kasoze asuke esikhundleni ngoba engumuntu ongethuselwa yilutho. UZwawo utshele Studio 7 ukuthi amabutho asebulele abantu abayisikhombisa selokhu ahluthuna umbuso ngomvulo. I-Studio 7 kayenelisanga ukuthi ithole ubufakazi balokhu. UZwawo utsho lokhu ngemva kokutshengisela okukhulu okwenziwe eHarare lamhlanje. UZulu esithi kasamfuni umongameli Mgabe. Lanxa uZulu befuna ukuba umgabe ahle asuswe esikhundleni sakhe khonapho khonapho, isikhulumeli sebutho uMajor General Sibusiso Moyo uthe lokho sekusezandleni zabalezikhundla zaphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaze kulomkhosi bekunguZulu ovele kumabandla ehlukeneyo emanyaniswa yinto yinye yokusekelana lababubutho kanye labalwa impi yenkululeko kumkhankaso wokuba umongameli Mgabe asuke esikhundleni. Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Joseph Siziba utshengise ujabulela leli langa.
Vele sibe silimpupha kodwa singakalifiki kulo, sesifikile kulo. Kutsho ukuthi sesiphendukile ku-1980 mama.
Umnumzana Morgan Mambo, omunye wabalwa impi yenkululeko njalo ozileyo laye kulomkhosi, ulandisa ngokumenze wazaphatheka kiwo eqala eZimbabwe Grounds waze wayafika eState House esigodlweni sikamongameli.
Ngiyathaba kakhulu namhlanje ngoba sahamba empini ukuthi ilizwe likhululeke, kodwa ngilapha vele angida okwami. Kuyasidanisa khonoko silabanye abafowethu abakhatshana emaphandleni abalawo kwabo, but abantu besutha ngapha sekungani thina silele ukuthi imuli ka-First Family yodwa yiyo efuze ukuthi itshintshane. Siyabonga uNkulunkulu, ngiqela ungasithi uChibenga imisebenzi yakhe enzileyo ukuthi iZimbabwe izekhululeke sibe kwazi ukuthi sinalelwane thina amakomrade asileyo kwethu.
Umambo uthi ulethemba lokuba lokho akuyela empini sekuzofezeka manje.
kathesi kuthiwa yithi abanikazi belizwe sabuyalalo but untsho ngangitshela ukuthi okwami yikuphi angiyila ngitsho ebhathikile andabo aso namhla ngiyathaba andibana kuthiwe labo abaza bakhona bengasikhohlwa ukuthi sadubeka sadubeka abanye bethu bafa but namhlanje akuna abantu abasinakayo sibe singanakwa hhayi ukuthi bengwa unkulunkulu akugqine kuze kube laphakathi.
Omunye wabaze kulo mkhosi ngosakhulayo umnumzana Felton Mpakami.
Sizamile sike machipisa kona ngali size ngapha etawuni size lapha emilitary khuluma enje sesheniyo but ke kodwa ke thina njengamaZimbabwe sithi ke sifuna i-change sifuna umgaba ahambe engahamba lathi ke sonke siphumule wonke umuntu yakhala ngibona abantu wonke lapha kutshengisela ukuthi balenyembezi abalazi enhliziyweni abanye ziyaphuma abanye asiphumi siphakathi but ukuthi nje kunzima ukhona la sesuka lapha sesendlini but yasifithi sesekanga kahle kahle ngento eyenzakale lapha ngoba sizwanga into kade ikhulunywa but sesiyalalela sisendlini ngale ukuthi sizwa ukuthi kade beyisithini njengoba kade silapha ngoba sifuna ukuzwa ukuthi uhamba njani njani kale sisiya nga isicelo sethu sokuthi-ke amgaba ahambe kuphele nje khona.
Abaze kulo mkhosi babalisa izinduna abezokholo abaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu abenhlanganiso emela izisebenzi abalwa impi yenkululeko inkokheli yamabandla ezombusazwe ehlukeneyo kanye lozulu ovele kumagumbi amane elizwe. Ekupheleni kombuthano lo eZimbabwe Grounds uZulu ulubhekise eState House lapho ethulelwe khona umbiko womkhokheli wabakubutho uGeneral Constantino Chiwenga. Lumbiko kaGeneral Chiwenga wethulwe ngomunye wenkokheli yabakubutho uMajor General Sibusiso Moyo obonge uZulu ngokuziphatha kwakhe. UMajor General Moyo utshela uZulu ukuba aphindele emakhaya alindele umbiko ozovela kibo. Abaye bayafika eState House benze lokho ngemva kokuba beke bamiswa okwamaholo amathathu andubana sebevunyelwa ukufika bucwadlana laleyo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ilunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uMongameli Mugabe uzithezele olulenkume ngokuxotsha amalunga ebandla amanengi. Sixoxe laye umnumzana Chuma.
Well, nango-ke kukhona sokwehlile ungakuthi mina ngihlala ngikhumbula ubana intando yabantu lemele yenziwe ezikhathi zonke. So nxa abantu bezithi hayi asisakufuni ukwenzeka ungubani ongakuphikisa khonokho kutho ukuthi bekebe kule zinto engihamba kakuhle abantu bebezigcina phakathi enhliziyweni bezigcina abantu enhliziyweni kodwa bela nikuyafika isikhathi sokuthi izinto ikhukhumale kudubuke xa isidubukile siyabusuka kuthini-ke khonapho ilanga engazengele lempilweni yami ngafa ngaliphupha ulizengaba khona kodwa nanku selikhona ukukhangela ngento ekhona eyenzakalayo.
Ela kusasa lebandla ulibona njani nxa sikhangela lokho okwenzakalayo?
Well, mina ngifisa ukuthi ngabe isifundo esisifundayo njengenhlanganiso yethu yezanupi ngifundisa akumelanga kube nomuntu osemkhulu ukudlula inhlanganiso nangokwayo. Yabona kunomuntu owakhuluma wathi khona inhlanganiso yezanupi F awungeke wayithatha ifona esikhwameni sakho kodwa thina sonke abantu siyakwanisa ukungena esikhwameni sayo. So ungabona nosiyithethe usiyifona esikhwameni sakho iyakuthisa njengakhona okona sokusebenzelana ngathethi lapha. So akusifundiseni khona kubantu bona sisuka lapha sisuke lapha sesikwazileba ingxabano engenandingeko ayifuneki uxotshana okenandingeko awufuneki ngoba igame yethu le yepolitiki le igame yabanumbers. So ungabona wena uxotsha abanye pho uyabe usuthi udlala yiphi imitsoro ngoba imitsoro yakhona at the end of the day yangifuna iy'namba zabantu eziyavota manje wena ungabakuxotshe ubaxotshe ubaxotshe andikona kwanokushiwo ngujesu kodwa wena ungasebenza inkemba nangoyinkemba leyo.
Njengoba sesibona abanye sebexotshwa njalo ebandleni akusoze kufanane yini lakhonokhu kukade kusenzakala
ikwenzile kona mina if nxa abantu behlale bike befuna ukuthi bethengisele ukukhula lokukhulisa inhlanganiso kumele ozangena angene ngomoya wokuxola ngomoya womanyano umoya wetolerance ilanga chojibala lesikhiwa
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga le ZANU PF eledale le Central Committee ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana nelami osithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lowalwa indlu yenkululeko ekuvuyo leZipra unkosikazi Thariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezaphu ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala elizweni lapho ibutho lesizwe elizama ukuthathela umongameli Mgabe umbuso ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama. Lokho kwenzakeleyo linyathelo elihle kakhulu ngoba la endiyana umngameli wethu obengu-Robert Mugabe besilaye ngesikhathi sempi and savumelane sikuvumeleleyo but nxa sekukuye akasavumi ukuthi ephume echiyele abanye sesidiniwe thina ngaye ngoba lokukhula usekhulile mntana angakula nto enjalo kokuthi ukukhulu engabusa umuzi kuze kube nini ubaba sithi kaphumule asithi ukuthi thina akaphume but kaphumule kungena abanye abangasigijimela masinya. Akuyenzi lokho ukuthi ezeye ku-Congress ngoba always uyarig.
Liyavumelana labanye benu yini abezandla labo bonke abakuhulumende ngaleli nyathelo kumbe lithi hayi lokho ngokwezanu thina sikungena?
Hayi thina nxa besilwa yikho sithi ngokwezanu but nxa bekhipha umuntu embusweni ongabusi kahle abantu sithi kulungile. Thina ukulwa sikufuni kodwa sifuna i-peaceful ukulandela into ezile peace phakathi ngoba thina ezezipra uya so disciplined soldiers asifuni idazela ichitheka ya after thina sesakhipha i-enemy esasingayizwisisi. Yena sibe singamphathi njenge-enemy but sasimphatha njengomkhokeli omele ezwisise izikhalazo zethu but kazange wazizwisisa. Isingabe kuthiwa usibili uyabona ukuthi ngihlezi njani but lokuzele irole engiyidlalile it was so big but ayimfanelanga kathesa. Nxa ungathi uyakhangela uzathola abangayidlalanga irole yena le engiyidlalile ukuthi bantu bazobehlale kuhle laye uthole umbuso yibo abahleli kuhle. Thina asifuni kuphela into esingayifuni kuye umngameli kuphela yikhona kokuthi akazwisisi izikhalazo zabantu beZimbabwe ezilonga abantu beZimbabwe bonke any opposition party isitsho lokho thina esikutsholo. Hayi thina asina problem sifuna wonke umuntu weZimbabwe ezizwe e-free.
Okuningi kwenziwa ngobaba khona ngale phezulu kungaguqula yini impilo yabesifazana okungenzakala umnotho welizwe ungalunga?
Nxa sekulungile bazasibiza lathi sihlale phasi ngoba lasiyesaba ukuthi kathesi sixokozele izinto zisalungiswa akulanto engahamba phakathi kwelizwe ngoba nxa singakuxokozela kathesi hayi kuyabe kungelanto ezahamba sizabusa kuphela ezilongu kungaphuma lo osikobhayo ukuthi ngifuna ukufaka abafazeni faka abafazi abangazi lutho ngeni nge-politics nge-ideology ya this country abangazi lutho ngisho but siyakwazi ukuthi kuzalunga kuphela. Lathi beqeda lapho lathi siyakhuluma labo baba bobaba lathi sifuna i-50% yethu ibe khona ba-ankhola ukuthi bangayani obaba
lani beliphikisana yini lo mbono lo wokuthi umkamongameli kube nguye.
I'm sorry to say I don't want to hear umama enalwana othe ethathwa ngumgaba abanye babothwa ngolo wathi yena ngumfazi wokupheka asiyo mfazi wepolitics. After that usengenela ekhipha labona lawa ama-supporters aka president Mugabe ecelele eyenzani eyenzani. Mina phela bese ngicabanga ukuthi siyeyeno yena lo usisi ngoba angikaze ngibone umfazi ongakwazi ukufihla imfihlo yendlini yakhe ayikhiphe yonke. Uyakwazi ukuthi ku-struggle kulento eziningi ezinye zenzakala emfihlweni ziphelele khona ngale kibo but yena wayengela nto yakhe ukuthi uyafihlwa and vele wayengela anything wayekhanya ungani ngumuntu vele ohlezi lokhulu wakhe ongahlalanga lomkakhe ngoba umama lo mina ngimsupport zange samsupport in the first time vela zange samsupport ukuthi ebe nguye okhuluma phambili kwethu thina when we fighted this country azange sikuthande kulokho ngoba usifake ukuthi sibe lemoya emibi otherwise ngabe waye engani uthi sizamumelela umdala nalo kuze kufike isikhathi saka zokuthi usedingo sofuna ukuphuma but ngeseka mama nalona nguyo causes all these problems.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipha unkosikazi Tariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezapho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Ngemva kokwenzakalayo elizweni osekukhomba ukubana uMongameli Mgabe engasuka esihlalweni, abanye sebethandabuza ukubana bazamkhumbula njani nxa esesuke esihlalweni. Okunenga sikuzweni kubathabile Masuku ekwabulawayo.
UZulu ujabule kakhulu ngemva kokutshengisela okwenzakale edolobheni lakobulawayo namhla emini ethi uthakazelela uzibuse laloba kungakacaci ukuthi ngempela uMugabe uzakwehla esihlalweni sobukhosi. Ekhuluma leStudio 7, isakhamuzi sakobulawayo uMandla Nkosi Ndlovu uthi uMugabe uzamkhumbula ngocuku alwenza ngombhuqazo weGugurawundi uMrambatswina kanye lokubhidliza ezomnotho osekubangele ukuthi uZulu ahlale engalamsebenzi.
Mina uMugabe kuphela into vele makubuya igama elithi Mgabe ngicabanga ophela indaba yombhuqazwe esigabeni seMathebeleland leMidlands lapho kwalahleka khona imphefumulo edlula inkulungwane ezidlula amathumi amabili. Mangisizwa igama elithi Mgabe njalo futhi ngikhumbula uMrambatswina. Mangisizwa igama elithi Mgabe ngikhumbula indaba ze-inflation, ngikhumbula amamathiliyoni lamathiliyoni emali esike sawathwala kodwa engasebenzisi fuca ibharu kuyathenga isinkwa. Ma ngikhusikhulusizwa igama elithi Mgabe sikhumbula nje ukuvala kwamandastri, sikhumbula nje umuntu othole izakhiwo wazidiliza, sikhumbula umuntu othole into yonke enhle ebekiweyo wafika wayidiliza, sikhumbula umuntu oyehleke ukwenza okwakhe okuhle wathola okuhle wakubulala okuhle.
Osakhulayo umnumzana Thulani Mhambi uthi uzakhumbula uMgabe ngokuthuthukisa ezemfundo elizweni okwenza phose wonke umuntu elizweni abe ethole ithuba lokungena esikolo.
Mina uMgabe into engamkhumbulela ngayo enhle i-1 kuphela ngokwemfundo ukuthi iZimbabwe yi-country edumileyo nokuba labantu abafundileyo e-Africa. Kodwa okuningi okwaMgabe kubi, ngizamkhumbula ngocuku asenze lona sihambe ezikolo sisiyafunda sichitha isikhathi kodwa ukuthi sithole imisebenzi sikhanye sesithengisa kuma-street kungalalutho esiluyenzayo sichothozwa sisiya kwamanye amazwe sihlukuluzwa. Yikho engamkhumbulela ngakho uMgabe.
Omunye njalo obetshengisela kobulawayo umnumzana Mike Phiri uthi uMgabe uzamkhumbula njengomuntu owabusa waze wadlulelwa yisikhathi eqilibezela kukhetho. Unkosikazi Miriam Kandla uthi uzakhumbula uMongameli Mugabe njengomuntu obelolwazi olujulileyo njalo ekhuluma isilungu esicacileyo kakhulu ngoba engumongameli wokuqala kwele Africa ukunxuswa nguQueen Elizabeth waseEngland ukuthi azonatha laye itiye wamupha isicoco sokuba yi-knight.
So, mina uMgabe uPresident wethu ngizamkhumbula ngokuthi wayengumuntu ohlakaniphileyo, umuntu ohlanzekileyo, umuntu owayekhuluma isikhiwa esikhipha ngamakhala, waye futhi kuma-international forums wayetshela amakhiwa okokwenza.
UMongameli Mugabe ubuse ilizwe leZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980, khathesi sele minyaka engamathumi amathathu lasikhombisa, 37, elokhu ebusa. UMgabe uleminyaka engu-93 njalo nxa kukhangelwe amazwe e-Africa nguye oseleminyaka eminingi ebusa phakathi kwabanye omongameli abalwela inkululeko zamazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo lamhlanje zibambane labanye bazo zatshengisela zisithi zona uMongameli Mugabe kazimfuni. Lapha eWashington DC lakho batshengisele, sikhuluma nje batshengisela. Silontathele izindaba yethu uNtungameli Nkomo okhonale phandle kwesigodlo someli weZimbabwe khonapha eMelika eWashington DC. Siyakwamukela Ntungameli.
Yebo ngoba ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani lapho?
Akuyaphithizela lapha esigodlweni seZimbabwe eMelika, i-embassy babuyile abantu abavela eZimbabwe. Ngombiko ofanayo bathi Mugabe must go, okungumbiko otshengise ngabantu eZimbabwe lasemazweni athiyeneyo. Uyawuzwa umsindo olapha Chris kuhlangene abadala labatsha, ngitsho labonana abantwana abancane. Ukhona omunye engikhulumelayo uyazi igenge yamanje ikhuluma isikhiwa ishe yona uMugabe kumele ehambe, Mugabe must go. Bakhona njalo abelungu, bakhona abamsunju, njengokwenzakale eHarare ihlangene bahlangene abantu imhlobo yonke. Umbiko njalo uyafana bathi kahambe uMugabe kababuyele emuva.
Baningi okunganani abantu?
Basafika Chris kodwa lapha ngathi enxeba dlula ikhulu kancane, kodwa sikhangelele ukuthi babuye ngobuningi ngesikhathi esizayo ngoba kusanda kuqala nje kutshengisela.
Ye, siyabona ukubana kusanda chaya nje, sekuzachaya ihola lakuqala u-1 PM. Silethemba bayagcwala bayabuya. Ungasitshela Ntunga ukuthi labo okhuluma labo bathini nxa besizwa okwenzakala ekhaya, balethemba ukuthi uMugabe uyasuka yini esihlalweni?
Bathi uMugabe ingwenya yisihlahla esesidliwe ngumuhlwa, osokusele impande zonke zimoshakele, osokusele ukuthi awentsha wise ngumoya. Bathi akula kubuyela emuva, kulandlela azakwala ngayo kusuka embusweni. Njalo abaningi bathi bakhangelele ikusasa elihle kakhulu.
Ye, nxa besithi bakhangelele ikusasa elihle, bathini ikakhulu ngezombusazwe, ngoba sizwa kulokudonselana ukubana kathi vele ngubani ozakhokhela uhulumende omutsha?
Lokho bathi abakudingi lokho kwakahlesi, abakudingayo ukuthi uMugabe aphume esihlalweni, yiko okuqakathekileyo kubo kwamanje. Okuthi mbani ozakhokhela, bathi kuzabonakala intaba enkulu isijilekile.
Yini siyezwa kuthiwa bakhona abatshengiseleyo kwemanye amadolobho khonapha eMelika, uke wezwa yini?
Sokulomsindo ngwenya uthi bekuthwani?
Bekuthiwa khona bayatshengisela kwamanye njalo amadolobho aweMelika, ngawaphi nxa uzwile khona?
Okay, bekuthiwa abanye baseTexas, abanye baseNew York City, naseIndiana ngale bakhona bazangena labo esitaladini. Njengamanje yawuza kuyafiwa lapho bathini bahlabela ingoma leyana ethi Nzira Zemasoja, elihlantelwa njalo laseHarare.
Ngokubona kwakho abantu laba bavela kumabandla athiyeneyo yini, kumbe siyasizwe ukuthi abe MDC yibo bodwa abatshengiselayo?
Ukhona omunye oke wathaya isilogani lapha esithi akukhathalekile ukuthi ungowezanu ungowe-MDC, bahlaba kudingi lokho kakukhethwana ngoba lamhlanje lilanga lokubambana kwabantu beZimbabwe, kungelani, kungakhathalekile lokuthi ungowe-MDC, zanu mabambo mthakazi wathezwa.
Hayi, sibongile kakhulu Ntungameli, ube lela ngelihle.
Ngiyabonga futhi omdala.
Okay, bye bye. Leyo ke intatheli izindaba yethu uNtungameli Nkomo obese esigodlweni someli weMelika, igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.